So we see card descend about VOA in the belly.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 13 Mabasa 2022 Chris Gande endabeni zethu lamhlanje sokutholakale izidumbu zabantu abedlula amachumi ayisithupha ababulewe lizulu esabelweni seKwaZulu Natal kwele South Africa.
Umonakalo odalekileyo umkhulu kakhulu ngoba izinto eziningi zidilikile. Abantu kucatshangelwa ukuthi abantu abaningi babe behambela amazwi ngoba
sokuqhamuke inkulumo phezu kwesinqumo sikahulumende sokuthi isitalada sakoBulawayo siphiwe ibizo lokuthi uhuru Kenyatta Road.
Singabe sesithona sizihlupha ngento esingake zajintsha, akusoze kwenze sibe lempuphu ezindlini zethu njalo akwenzi umkhonomi welizwe kube ngcono.
Kulomuntu onsundu odubule abantu esitimeleni edolobheni leNew York. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lagale izidumbu zabantu abedlula amachumi ayisithupha ababulewe lizulu esabelweni seKwaZulu Natal kwele South Africa. Imisakazo lamaphephandaba athi kule nkulungwane zabantu ezingazakali ukuthi zingapi ngemva kokuba izulu eline okwamaviki phose amabili likhukhule imizi. Leli zulu libikwa liqinise ukuna ngomgqibelo lapho elikhukhule khona amabholoho izindlu lezifuyo ezibalisa inkomo. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa ukhangelelwe ukuyafika khona lamuhla lapho azazisa khona ukuthi isehlakalo lesi sesiphiwe isimo sengozi, state of disaster. Sixoxele sizalane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, umnumzana Cassius Jesus Manampofu.
Izulu line eDurban-i emangweni weKZN emakhaya laseTown eThekwini Street. Libe lizulu elikhulu kakhulu ngathi liqala ukuna kuthi ngemandla ekuseni. Line kwaze kwaba ebusuku kwasekuseni lakathi esemini belokhelisina. Umonakalo odalekileyo umkhulu kakhulu ngoba izinto eziningi zidilikile. Abantu kucatshangelwa ukuthi abantu abaningi babe behambela amazwi ngoba amanamba abekhutshwa namanje ukushona kwelanga bekuthiwa bayi 45 bafile. Then kule number enkulu yabantu kodwa abakabi wazi bayebesithi ngama dozens abantu abangatholakali ukuthi babe bekuphi. Abanye badikelwe izindlu ngoba kulezindlu ezine zidilikileyo so bebesithi basayenza i-rescue mission ukuthi babone ukuthi lezo zindlu ezidilikileyo bezingena bantu naphakathi. Amabridge ahambile amaningi, imigwaqo imoshakele kakhulu ayikancane. So njengendlela leyo N3 osuka eDurban ebuya eGauteng la akasebenzi kwamanje, uvaliwe amapholisa ngoba amabridge ahambile. Kuzoba lo M2 osuka eDurban usiya e-Eastern Cape udlulisa Cape Town. Lawa futhi umoshakale kakhulu, so awuhambeki. Umonakalo bekhona umkhulu kakhulu. Abantwana basele bengela zindlu, basele bengenalo even impahla ngoba izulu lithethe yonke into ebisendlini. Abantu bebebona ngamanzi egcwele ngoba into futhi esuke yayenza into zabambi kakhulu ukuthi ama-floods lawa abekhona phakathi obusuku. Ngaleso sikhathi i-Eskom eyona company esinike ugetsi bengekho, amagetsi abecimile. So bekuphakathi komnyama njengoba kunjalo sengikhuluma nje akulamagetsi la. So amagetsi ngapha seyiproblem. So kuthe ukucima kwamagetsi bacinywe lizulu kodwa nakhona kungenzakala, kodwa ke ngoba vele kule load shedding yenzakalayo ngapha 2 hours. So bakhala ngokuthi into esuke yabaphambanisa kule ukuthi bekusemnyameni kungela light. So bebengaboni ukuthi kwenzakalani, into zimpahla zihambile, izithupha zabantu, ama-birth certificate basile bengenalo ukuthi abantu abanye babone behamba ngenyawo straight phansi ukuthi bathathelwe lezi cathulo, akulani into eseleyo.
Zona ezinye indawo zelizwe ezifana labo Gauteng lezinye zona zibe lomonakalo na, njalo ngasitshela ukuthi line okunganani kwezinye indawo ezingaso Durban.
Umonakalo obekhona omkhulu kakhulu 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 kubonakele. Then masibuya ngapha emangweni weHauteng ngapha kuJoburg oPretoria le ndawo ezinjengazoleso. Ngathi wona ama-province nje wonke amaningi hayi akula monakalo obekhona, izulu belisina iweekend yonke kodwa hayi belisina kuhlazane belizulu elikhulu. Izulu elikhulu elinileli neDurban ikube lo monakalo kukhona omkhulu kakhulu emangweni eKZN ezeprovinsi yonke kumoshakala into eziningi kakhulu.
Umnumzana Cassius Jesus Manampofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa obekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le eSouth Africa. Kamke inkulumo phezu kwesinqumo sikahulumende sokuthi isitalada sakobulawayo siphiwe ibizo lokuthi Uhuru Kenyatta Road. Uhuru Kenyatta ngumongameli wele Kenya. Amakansila angafunanga ukuqanjwa ngamagama atshele iStudio 7 ukuthi uhulumende walaya umanisipala wakobulawayo ukuthi akhethe isitalada esizaphiwa igama likamongameli Kenyatta. UKenyatta uza kuba nguye umhlonitshwa ozavula ngokusemthethweni umbukiso wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair ekupheleni kwayona le inyanga. Amakansila la athi akukavunyelwana ukuthi isitalada esizaphiwa ibizo leli ngesiphi. Sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda saqala ukumbuza ukuthi ulibona njani inyathelo likahulumende leli.
Asazi ukuthi uhulumende umongameli welizwe lama ministers akhe bacabangani njengoba sikhumbula ukuthi laye umongameli kwavakatshela ngwele Kenya, so kasikwazi ke ngxoxisaneni zabo ukuthi basuke bajabulisana kangakanani bavumelanani. Kodwa ke kangiboni futhi kuyinto engabe into engaze isilalise ngaphandle kwengubo ukuthi isitalada sibizwe ngebizo likamnumzana Uhuru Kenyatta. Singabe sesitshona sizihlupha ngento esingeke zajintsha, akusoze kwenze sibe lempuphu ezindlini zethu, njalo akwenzi umkhonomi welizwe kube ngcono futhi akula mthelela nje empilweni zabantu makhaza. So asonto singasihlupha ngayo kangako, kodwa ke siyamangala ukuthi kuyini okugqugquzele ukuthi kuze kwenziwe isinqumo esinjalo. Sisamelinde ukuthi sizwe ukuthi kahle kahle yini imbangela yalokho.
Manje nxa sikhangele imbali yakobulawayo leZimbabwe jikelele, uKenyatta lo ubemele aphiwe na inhlonipho efana layo nali?
Nxa sikhangela imbali yakobulawayo kasimboni uKenyatta ukuthi ungena ngapi kumbali yakobulawayo. Mhlawumbe kumbe ngabe kuthiwa nguJacob Zuma wakwele South Africa, wayengumongameli wakwele South Africa besingazwisisa. Mhlawumbe ngabe kumbe ngumuntu njengomnumzana uKenneth Kaunda onguye owayeloku sebenzelana kakhulu lamazipra. Mhlawumbe singazwisisa, kasikwazi njengoba njilo ngaphambili ukuthi ekuxoxisaneni kwabo bavumelaneni abaphathi omongameli wabili bese Kenya kuze kunxuswe uKenyatta ukuthi azokuba isethekeli esikhulu esihloniphekayo kumbukiso weZimbabwe weZITF. Kodwa ke njengabantu wakobulawayo asikwazi ukuthi ungena ngapi kumbali yako Bulawayo.
Umnumzana Angliston Sibanda ngocubungula izombusazwe. Abalwela ilungelo loluntu bathi iningi lezakhamizi emaphandleni alilalwazi lokuthi kulehlandla lesibili lohlelo oluqhubekayo olokubhalisela ukuvota ezigabeni zonke zelizwe, ngoba abanikeza lolu lwazi abafinyeleli emakhaya kusukela kuthange uhlelo lolu lusungulwa. isiphathamandla se-commission ye-ZEC umnumzana Jasper Mangwana ubikwa ekhuthaze abantu ukuthi bahlolisise ukuthi inombolo zabo zesithupha amabizo kanye lendawo zokuvotela kulotshwe ngokuliqiniso. Ukuze sizwe okwenzakala emaphandleni, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust.
Esikufumanayo njengezinhlanganiso ezizimeleyo esebenzela emathebeleleni North ukuthi inengi labantu kabakwazi ngalolu hlelo, kakuzange kube lendlela zokugqugquzela abantu kumbe ngithi ukufundisa abantu lokubazisa ukuthi kulohlelo olunjalo oluzenzakala. Labantu laba abaqhatshwe nguhulumende okwenza ukuthi benze i-voter education, registration education, baqalise izolo. Ngemfanelo bekufanele ukuthi ngabe baqalise mandulo kumbe amaviki amathathu kungakaqalisi lona uhlelo lokuregister. Sinazelele futhi lokuthi inhlanganiso ezizimeleyo kazizange zibe lamathuba eneleyo kumbe ngithi kazila mathuba eneleyo ukuthi zingene emphakathini ziqhuquzele umphakathi zifundise umphakathi zazise umphakathi ukuthi kulohlelo oluthize kungenxa yokuthi inhlanganiso eziningi kakhulu ikakhulu nxa sikhuluma ngama community based organizations inhlanganiso ezigxile kuZulu ebantwini emakhaya kazila ama resources engathi ngama resources ngesikhiwa zokuthi zingene zisabalalise lombiko kuzima ikakhulu emakhaya ukuthi kwenzakale lokho kungela ama resources angafana lezimoto zokuhambisa ukuthi abantu bangene basabalalise lombiko bekudingeka sibili ukuthi ngabe ama resources abe khona inhlanganiso lezi ezizimeleyo zibe yizo ezisabalalisa lo mbiko zifundise izakhamizi ontanga ukuqhakatheka kokuya register. Ngombono wami ngibona ngani kuzafana lalokho okwenzakale ku first blitz ye voter registration lapho kube labantu abalutshwana khona abahambe ba register ukuvota. Lakhathi sinje kuzafana kukhanya ngani nje lizaba nje uhulumende wenza izaba ukuthi kuthiwe kule voter registration. Kodwa angeke samsola uhulumende ezimele yedwa, bekudingeka lokuthi inhlanganiso ezizimeleyo zisebenze gadalala ekwaziseni izakhamizi kumbe into uZulu ngokuvota.
Kuyini uhulumende okufanele akwenze ukwenzela ukuthi abantu babekwazi ngalolu hlelo njalo befinyelele izigaba zonke zokuvota?
Okumqoka ukuthi uhulumende bekumele afunde kokwenzakale kuhlandla lokuqala ukuthi abantu kabayanga ukuya register ukuvota ngembangela eziningi ikakhulu emakhaya. Imbangela ezimqoka kuyikuthi abantu bebengelalwazi la loluhlelo, bebengaluqhakathekisi ngoba bengafundiswanga ngokuthi loluhlelo lumqoka kangakanani. So kungakho ke bekudingakala ukuthi ngabe uhulumende uqalise ngemfundiso abantu abenza i-voter education, registration education, bangena emakhaya phambilini kokuthi kuqaliswe lolu hlelo. Ukuthi nxa soluqalisa abantu bevele sebe lomdladla, sebe lolukuluku lokuthi bahambe bayebhalisa ukuvota, bekwazi njalo futhi lokuthi yiziphi indingeko ezidingakalayo nxa umuntu esiyavota, okunjengezithupha, okunjenge ama proof of residence lokunye okunenginengi. Inhlangothi ezijiyeneyo ezigoqela uhulumende, ezigoqela amabandla ezombusazwe, ezigoqela inhlanganiso ezizibeleyo, zonke nje lezo nhlangothi zizithele ngaqandayo, akukhanyi lokuthi zenzani.
Lo ke ngumnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi zemaphandleni eye-Rural Communities Empowerment Trust.
Lo ngumsakazo we-Studio 7 Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America as a Washington DC. Yabo.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi usomabhizimusi wakwele Dubai olemali eningi oyibhiliyoneya Mush Aj Al-Muluk uthi wakhangwa ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa owakhuluma kuhle ngeZimbabwe emhlanganweni owenzelwa eDubai ekuqaleni komnyaka okubangele ukuthi aye elizweni leZimbabwe ukuthi ayesungula amabhizimusi. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lithi isilinganiso sabantwana abenze kuhle emhlolisweni wesigaba se-O-Level impumela ephume ngomvulo itshengisa ukuthi sikhuphuke kancinyane ngokuphose kube kubili ekhulwini i-1.57%. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 linjani basakaza indaba ezingathatha ihlangothi. Hayi, sengikhona ke mina umfoka moyo uDewa. Namhlanje ngizothanda ukuphawula mayelana neqembu lethu, iqembu leMatebeleland MRP, iqembu lethu ngilekhadi leMRP yimemba iphelele. Kodwa ngifuna ukukwazi lapha ngeMRP, iqembu leMatebeleland, iqembu labantu besintwini, iMRP ayingeneli presidential election, ingenela ama councilor lama MP. So abantu be MRP njama landele be MRP sivotela abani as a presidential election, sivotela abani u president kahle kahle. Yinto emfuna ukuyazi ukuthi kumele sitshele ukuthi ku president sivotele bani, ngoba khona phana mangithi ngiyakhangela ukuthi mali abe abalandele be MRP bengavotela u president, lese kulaba landele bezani esigabeni sami abalandele bezani abangu 20 bengavotela izani as a president. Kodwa iningi livotele MRP kuma-councillors. Ukathiwa Mnangagwa still winile ngapha esigabeni sethu, ngapha uwinile. Ngoba abantu abangu-20 bavotele upresident bathi Mnangagwa. Kodwa ama-councillors sivotele bani okwethu? So kumele ukuthi becacise lapha ukuthi i-president sivotela bani. Ye, kumele licacise khonapho, litshele abantu baholi khona ngapha. Odileke yifunde ize efika kubaholi be-MRP besichazele ukuthi kahle-kahle i-presidential sivotela bani. Bangabongekela abantu besemnyameni. Umuntu asuke efaka uqa esitsheni esiyizanu PF. Thina sifuna ukwazi ukuthi sivotela bani as a president. Ye, yinto okumele sibe yazi singabalandi be-MRP nale. Ye, njalo mina mangithi ngiyakhangela lapha MRP nindebele elipheleleyo sibili. Mangithi ngiyakhangela ngibone ngani ma singavotela upresident sithi Chamisa. Ya, upresident sithi sivotele uChamisa. Ngibona ningabangcono sikhiphe isitha esiyizanu PF. Ya, izalim PF yisisitha lapha, ipresident sivotele uChamisa, ama councillors kube ngwe MRP, MRP kuba ama councillors, councillors MP konke MRP. Izalim PF yisisitha lapha, uChamisa sithi president CCC uChamisa sivotele yena. Ayifundi audio le izephi yakona ne kuba khona be MRP konale. Yey, besitshela ukuthi sivotele bani ize president, into esifuna kubayazi. Abantu abaningi basemnyameni sengikhulume labantu abaningi kakhulu bathi kanti manje madoda sivotele abani as a president, ngoba kuphela kasibona ukuthi singavotela abantu lapha ngoba kuthiwa umqondisi kangenela upresident.
Sambonani kwantu bakithi linjani nezindawo. Hayi, siyayibona le nto eyenzakala elizweni lakithi ezisubuhlungu. Kati lona lizwe bani lisebenza amashona kuphela? Lizwe bani lisebenza umhlobo wodwa kuphela? Lizwe bani? Ngoba asikaze sizwe ukuthiwa khona kule roli esuke igele abantu emathebelini siyemashona le, asikaze sikuzwele ukuthi kuthiwa kule bhasi esuke igcwele abantwana bemathebelini sekugcwele emashona le emsebenzini, asikaze sikuzwe. Kodwa esikwaziyo ukuthi sibona amashona left and right bebuyabiza ukuthi siyemathebelini emsebenzini. Kanti lona lizwe bani lisebenza amashona kuphela? Lizwe bani elinjalo? angithi uyabona vele ukuthi kona ekuqatshweni lapha yiko lapho kulenkinga khona. Umntana akho lo ungamfundisa uthengisa inkomo uyenzeni ukuze izimali at the end of the day igcinile luzi ngoba akatholi imisebenzi. Endizisa ubuhlungu le nto leyo. Uma uthi uyabheka abantu bonke abalezikhundla ungabhekisisa nje kahle angeke uthole ibizwi lomuntu wesiNdebeleni okungamashona kuphela. Lisuke khona yonke indawo amashona kuphela. Uze uzibuze kanti labo bantu baqhathwa njani. Uma uthi uyakhuluma uzwi into ethi hhayi ngicelela abantu laba benjani ngisebenzi. And utho njalo umntana nje akasebenzi. Kodwa uma singalandeli i-MRP ngendlela eza ngayo lapha akhulumele ukuthi abantu
ibingelele kubaphathi be-Studio 7 be-Studio 7 philani philani benkosi awu ninjani kodwa siyazizwa izinhlelo zenu awu ziyasiphusisa kanti kungani pho lelami iphimbo lingake lizwakale bantu ngibulise ngibingelele kakhulu kusiyisizwe semangwe ngugijimani wakangwe nyaphansi esimuku esithuthu twini emfuleni kwathi 10 Malaysia Village awu ngaphansi kwenduna ubhango awu ninjani kodwa mangwe enhle awu esamsimemo bakwethu awu ngencenxa nonke Botswana eSouth Africa kuphi nakuplani khona sambeni sebhalisele ukuvota abantu sivotele loyo mvotelayo ngoba ngeke ngisho abantu bakhuluma inkulumo ziningi emsakazweni kodwa ke asiboneni ukuthi ke njo singalenza naso hambeni ubuningi sobhalisa kulula nje masuka lapho siyovota futhi singabi sibuza siloko sithi hey nina nivotele bani yini washa kwacima kwathini kanti umthwalo kithi sonke singamazimbabweni siyalibona udubo nohlupho lukhona sizwe sakithi simnyama ke sizinuke namakhwapha siyovota sishintshe ugovernment sifake simfuna sekukuthukana nokulwa kuphela nje ivoti liyakushintsha konke lokho ngiyabona
siyabona nemisakazweni Studio 7 siyabona kakhulu umsebenzi omkhulu wenzela isizwe saseZimbabwe sibingelele nabantu baseZimbabwe. Nami ngithanda ukuphola nje kancane ekutheni okokuqala nje ngithanda ukukhala kakhulu nomdeni wakonyathi ngokushona kabuhlungu kamfowethu lapha u-Evans lapha eSouth Africa ebulawa ngama-South Africans lapha eDiepstoot. So lokhu kubuhlungu kakhulu sithi alale ngokuthula uNkulunkulu ngiyaziwa uNkulunkulu wezulu ngiyozoba ijaji ngomsebenzi owenziwe ngama-South Africans. Ingakhuluma okuningi ngakhona kodwa ngibuye ngithi ungabona abantu sebefika kulesi sigaba sokuthi benze lokhu okwenziwa ngama-South Africans kutho ukuthi hhayi sekuseduze la amazimbabweni lawo ayakhona. Mina ngithanda nje ukubaxwayisa kengamazimbabweni bonke ukuthi ngaba ngcono ukuthi sohlala bala e-South Africa babuyele ekhaya bezama ukufaka ivoti yabo phansi ukwenzela ukuthi ngingezwa lomuntu wethu oyekhuluma ngabo ukuthi ubuhlungu kakhulu ukubona umfo wabo echiswelwa into yokuthi ubuya. So bengicela ukuthi nje amazimbabwenikele ukuthathe kunesifundo esikhulu kakhulu ikakhulu abala e-South Africa amazimbabweni ayezama ngamandla ukuthi evote ekhaya ebuyise ilizwe labo esithunzini esaweza ama-South African ilinanga bazobuya ekhaya kubo labo sizofuna usizo ngoba uNkulunkulu ukhuluma ngelinye ilanga. Bese ngithi-ke ngithanda ukugxeka i-MRP ngoba yiyo engiyibona ihlala ikhuluma inzondo yokuthi amashona namaNdebele bahlukane bengabambisani beyinto eyodwa. So bazama ukuhambisana lo nyawo lwe-South Africa ukuthi ama-South Africans afunde i-hatred ukuthi umuntu ongamnyeni umuntu ongasuwe e-South Africa lo engasuwe-South Africans noma emnyama efana nabo bona abaspecial kakhulu lalowo muntu. So yinzondo efana nekhona esayithuniswa ngomgabe ukuthi amashona aspecial ukudlula amaNdebele lamaNdebele lokuhamba kanjani. Nangithi cha amaNdebele engahambi ngonyawo lolo asibambisaneni lamashona sibe umuntu yedwa sibungiseni ilizwe leli sivoteleni i-Citizen Coalition for Changing le better mind futhi lami ngilombono ngile hope ukuthi one day mali ngaholwa ngo-Nelson Chamisa lelo lizwe amaZimbabwe nazibona esiba lesithunzi flawo kelinye ilanga azambona umSouth Africa ebuya eZimbabwe. Abalombuzo bese bembuza ukuthi hambe mfowethu lolu chuku belisiphathe ngalo e-South Africa uma sokuzingane zethu ungase yiphi wena ungalumela na umSouth Africa ephathwe ngamahloni angithi ukubona nawo bese bemchisa hhayi thina sikhule kahle sisaba uJehova
salibonani ninjani ku Studio 7? Hayi mina ngiyaphila. Hayi ngiyabonga kakhulu, nthanda kakhulu ukuthi ngakuyayenza. Ekukhulumeni kwethu sikhulumisana nani kahle singamaNdebele. Singaze zaxatshaniswa ukuthi ubani udla ingulube, ubani udla ubabhemi, ubani udlani. No. Kasibonisana nani odla ubabhemi nxa wena ufisa ukuthi adle inkomo njengawo odla inkomo. Umbonise kahle ukuthi hayi ubabhemi iproblem yokudla ubabhemi lokhu lalokhu lalokhu kwenzela ukuthi laye angayidli ubabhemi ayekudla inkomo lawo ithandayo. Engikukhulumayo ukuthi ama parties eso supportayo. Umuntu lo muntu lelungelo lokusaluka support iparty ayisupportayo. Kodwa umnikeze kahle, umbonise kahle ukuthi hayi ngabe siya supporta iparty enje ukuze kube enje. Hayi ukuthi sesicina sesingani sesithukana singabantu bakamthwakazi singabantu banye ukuthi sokuthiwa hayi inxa ngela nto yokukhuluma vala isigubu sakho. Lokana kuyakhizimba wabe bantu bakithi. Okumele sikubonisane singabantu ukuthi kasikhulumeni kahle njalo sikambeni ekhaya siyovota. Sikhuluma singaphandle kwamazwe. Kasikambeni ekhaya siyovota. Ngiyabonga.
Lawo bekungamazwi enulina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kulo muntu onsundu odubule abantu esitimeleni edolobheni leBrooklyn esigabeni seNew York. Kulabantu abalichumi abadutshuliweyo kodwa akula ofileyo. Kuthi abafika phose amakhulu amabili balimala. Umuntu lo ubikwa ephose ibhomba eliphume intuthu waseqala ukudubula amahlayana. Ubikwa ubezivale ubuso ngemask yegas njalo elokhu engakatholakali. Amapholisa athi akucacaci ukuthi injongo yomuntu lo ibivele ingeyani lanxa abanye becabangela ukuthi umuntu lo lilwa licatsha iterrorist. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seNew York umnumzana Busani Ntini.
Sananzelela ukuthi kuleli lizwe imbhobho vele yona iyatholakala lula njalo esikhathini esiningi abantu abangaphilanga engqondweni kwesinye isikhathi basuka besebenzisa impopo ngendlela engayisiyo nxa befrustrated ngezinye izinto ezibahluphayo empilweni. So hayi lokhu kwenza le New York kubi kakhulu kodwa asiyonto entsha, yinto nje evamileyo esikhathini esiningi ngombono wami. Kodwa sikhulekela laba abalimeleyo ukuthi belulame bezongcono. Kodwa uma ngithi yabheka lo muntu adesenza lokho kade kwenza uyakhayinta somuntu oprofessionally kumbe ngithi ingcwethi kweze mpopo ngoba ukhanya wehlulekile ukuthi abulale abantu. Yinto enhle ukuthi kabulalanga abantu lalaba abalimeleyo sithemba ukuthi bazalulama besile masinyane. Kodwa into embi kakhulu, into ethusayo ukuthi ungathi uzihambela usesitimeleni, ikakhulu sijale ukuthi singangena esitimeleni uzilalele ufake ikhanda phansi uziphumulele kweyecetimeni sizwe isikhathi esiningi nxa abantu seza kulanda ngombhobho ngaleyo ndlela, into embi kakhulu.
Yona imbangela ubona ungani kuyini kahle kahle? Siyabona bake bekhulume ngokuthi izikhali imbhobho itholakala lula.
Imbangela esikhathini esiningi ayikhona okukhulumayo ukuthi imbhobho iyatholakala kalula. Suke itholwe la ngabantu abangaphilanga emakhanda, umuntu esingathi ngesikhiwa kakho stable. Sokuthi nxa engazonda kube le nto emhluphayo empilweni ebesethathi engaliyana kwabanye abantu. I-mental health ngenye yezinto ezihluphayo kakhulu nxa kubuye endaweni zombhobho. Kwesinye isikhathi siyananzela ukuthi ama-check-i nxa umuntu engakathenga umbhobho wesikhathi kusiya ngesitate ngesitate kwezindawo kulula ukuthola umbhobho. Njalo kwesinye isikhathi abantu bakwanisa bethatha impopho yabazali nxa ukuthi mina nginje ngingelalungelo ukuthi ngibe lo mpopho kumbe ne-criminal record kumbe ngumuntu okuthiwa kaphilanga ekhanda. Kungenzeka ukuthi nxa umfowethu kumbe omunye umuntu oseduzelane lo mpopho ngiwutshontshe ngibe sengiwusebenzisa ngento engekhoyo. Uma sibheka le ndoda lo mthakathi uyakhanya ukuthi ube ngumuntu mhlawumbe ongazali zange e train into zempopo ngoba ukhanye lo mpopo akhona ucina umjemela lokho kube uNkulunkulu uncedile ngoba kwazi bani ukuthi kuyinade engakwenza
umnumzana Busani Ntini sizalane seZimbabwe esihlala esigabeni seNew York. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Sokutholakale izidumbu zabantu abedlula amachumi ayisithupha ababulewe lizulu esabelweni seKwaZulu Natal kwele South Africa. Sokukamke inkulumo phezu kwesinqumo sikahulumende sokuthi isitalada sakobulawayo siphiwe ibizo lokuthi Uhuru Kenyatta Road. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.